Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba isiphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanye njabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 12 mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ebandla elifikisayo le TCC athi wona akazange ayeda le parliament namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili.
Ngeke kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule lokuthi asaze ngeke kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela indlela egaza nxa engakwanisi ukukhulumisana benkunzi lezi ezimbili ukuba-ke umlamulankunzi kunganceda.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhayelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esifana nokudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho leHamas. Kukanti umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana owehlangananisa nganayi World Tourism Expo wechumi lasithupha uqalile namuhla koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla eliphikisayo ele-TCC athi wona akazange aye edala leparlamente namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili. Amalunga awe-TCC atshengisela ngale indlela ekhonana ukuthi kwakungamelanga osomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda amukele ukucotshiswa kwabanye babo kuleli dale ngozithi ungunobhala jikelelo ebandla leli umnumzana Sengezo Chabangu. UChabangu ubikwa eselobe eyinye njalo incwadi esithi uzaxotshisa bonke abaphatheka kulokhu kutshengisela okwamaviki amabili. Amanye amalunga awe-TCC awedale lephalamende umnumzana James Timber, Morisi Ritzai, lonkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa babikwa beye edale lamhlanje ukuyachiya incwadi kumdenda emtshela ukuthi akachiya nalomkhuba okube elalela okulotshwa nguChabangu. Imizamo yokukhuluma lomdenda yehlule ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngale incwadi elotshwe nguChabangu labe-TCC. Kodwa-ke okhokela iZANU PF edale lephalamende umnumzana Phuphurayito Garepi utshele iStudio 7 ukuthi okwenziwa ngamalunga we-TCC kuyayangisa. Ngakwelinye icele okhokela amalunga we-TCC edale lephalamende umnumzana Amos Chibaya uthi kuyadida ingqondo ukuthi uMdenda ulalela ukuchiwo nguChabangu kodwa engalaleli okuchiwo inkokheli yebandla lakhe ngoba uChabangu engayisiso siphatha amandla sabo. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi ukuqhubekela phambili ukuxozela kubandla le-TCC. Umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana ohlangananisa nganayi World Tourism Expo owechumi lasithupha uqalile namhla koBulawayo eZimbabwe International Trade Fair Hall. Kulamankampani ayedlula amakhulu amathathu abukisa imisebenzi yawo kumbukiso walonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Lumbukiso ulamankampani angamakhulu phose amane 375 abukisayo amankampani langasuka kwamanye amazwe angaba ngamachumi amathathu lanye agoqela awakwele Zambia, Malawi, Botswana, South Africa, Burundi, Rwanda lamanye. Unkosikazi Winnie Mchanyika umqondisi weZimbabwe Tourism Authority uthi uqhubeka kahle umbukiso lo.
The uptake has been amazing. We have 375 companies that are exhibiting.
So we sangana isangana nikadi de namsha wobulawayo silaman kampani ay 375 abukisayo lamazwe ay 2.
The biggest space from the foreign exhibitors was taken up by South Africa.
Umnumzana Vusumuzi Khobeni ongusomabhizimusi obukisayo ngaphansi kweSouth Africa uncoma abathengi abasehlanganani sanganayi 2023.
Sanganayi isilethele ama international buyers equality and usulwethu lokuqala. Kodwa it seems, you know, although uslow kancane kodwa abantu esihlangana nabo izinga labo lithe ukuba phezulu.
Unkosikazi Silibaziso Chinziwa obona ngezokutshala imali eZimbabwe Investment Development Agency iZida uthi kusasa bazasungula okusemthethweni uhlelo lwabo olutsha olwebulenjini lokutshala imali.
Imihlathokelo cheZida izasetshenziswa ngabantu abaningi abalamabhizinisi awetourism eZimbabwe ubananxa bele-lend kube banamabhizinisi abo angenamali bebebesehluleka ukuwaphakamisa. Bengawafaka e-platform yeZida sesizabadingela ama-investors okubametha lawo ukuthi behlangane bekhulumisane bevumelane ukuthi sesizahamba njani. Either umuntu ozainvesta uzafaka imali kumele uzathenga i-portion yebhizinisi yangkhona kumbe uzabaphakamisa ngokwenza i-contract yokumaneja ibhizinisi yakhona.
Umnumzana Busisa Moyo uthi inani labatshala imali selikhuphukile.
Investment izizoziqhubeka kuhle. Sibona abaningi ezethekeni zethu zilesifiso sijonge ukufaka imali lapha eZimbabwe sazikhangela amaripoti yethu njengeZimbabwe Investment and Development Agency. Siyabona ukuthi abantu beza ngobuningi kwezokwemba ku-tourism sector kumanufacturing sector njalo.
Ugatsha lukahulumende olubona ngomsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe lonyaka usungule umbukiso wamankampani endizamtshina. Abalolu gatsha babika ukuba kusukela ngomnyaka ka-2017 iZimbabwe yayile ndizamtshina ezisuka kwamanye amazwe ezilitshumi lanhlanu lonyaka sezingamatshumi amabili lantathu. Bathi bakhangelele lokuthi inzuzo yemali ikhuphuke ngoba ngo-2017 bathola ibhiliyoni eyodwa lonyaka sebethole amabhiliyoni amathathu. Inani lezethekeli bathi bakhangelele ukuba likhuphuke liye kuzigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million. Umbukiso wehlanganani sanganayi ulenhlelo ezehlukeneyo ezihambisana lombukiso okujonywe ukukhulisa amabhizimusi njalo ugqitshwa ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abameli bamabandla eZimbabwe achiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza yezombusazwe ebhekane lelizwe labo khathesi ngaphandle kokuqhutshwa kuphela kokhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi urhulumente weZANU-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalungu amabandla aphikisayo lokusetshenziswa komthetho, amapolisa, amasotsha lephalamende ukugcwalisa izifiso zeZANU-PF. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa, umnumzana Trustin Ndlovu uthi osekusenziwa iZANU-PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa.
umhlolo owenzakala eZimbabwe. Nako ke uSpeaker of Parliament usethatha nje incwadi eyi-fraudulent letter, incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu, ebese uthatha izinqumo ngaleyo ncwadi.
Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mavena uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe okwakhathesi zadalwa iZANU-PF, ngakho ngeke zilunge iZANU-PF ilokhu isasekhona.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe, ungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi, silwisane leZANU-PF sikhiphe embusweni, sibe sesisakha umnotho welizwe lakithi ukwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlala kahle.
Ubemele intsha ebandla lezaphu kule ingxoxompikiswano uMnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe, kodwa ukuze lwenzeke kufanele kuqalwe kulahlwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi.
Indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba isadathi likhiphile iripoti yayo, sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene, kube yibo mhlawumbe abafaka i-ZEC or ama-observers phambi kokuba yasekese ekhethweni, mhlawumbe ushintsho lungaba khona.
UMnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo, hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli.
Abantu bafanele bephume, thina even ama small parties siqalisele ukutshengisela igovernment ukuthi siyakhala. Hlobonengu bethu, inkinga esiyibonayo okwamanje ukuthi thina eZimbabweans siyasaba, there's so much fear.
Omela ibandla leZANU-PF yena ubengekho kule ingxoxompikiswano loba nje ubenxusiwe. Kodwa kumkhokheli waleli bandla njalo engumongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa usekubeke wacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi uza kuba lolunye ukhetho kumbe uhulumende womanyano kabakhohlwe baphinde, ngoba lokhu ngeke kwafa kwenzeka. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxompikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe. Imele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esibona ukudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho eleHamas. Umfundisi uSeni Sibanda, ongumqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uxoxa leStudio 7 ngalolu daba.
Liyahlupha ngoba lingakwanisa ukuba imemetheke ngenxa yokuthi sinanzelele ukuthi kulamazwe agqagqane lelizwe le-Israyeli awe-Islam angathina ethela, ikakhulu i-Israyeli ingangena eGaza kufe abantu abaningi. Ngikubona kusiba yingozi, njalo siyananzelela ukuthi i-America inesifungo sokuvikela i-Israyeli. Ngakho-ke layo siyayinanzelela ukuthi ngeke yavuma ukuthi kungene lelinye ilizwe lihlasela i-Israyeli. Ngakho-ke bebona iyingozi kakhulu ngenxa yokuthi ingaba lishansi elingamemetheka libe lilangazi.
Sibone laphana isiphathamandla esibona ngokusebenzela ndawonye lamanye amazwe eMelika, uMnumzana Blinken esiya e-Israel. Lokhu likubona njani?
Engcene kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule, lokuthi asazi engcene kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza. Nxa engakwanisa ukukhulumisana lenkunzi lezezimbili ukuba-ke umlamulankunzi, kunganceda ngoba nxa i-Israyeli ingazintezela ukuthi engena ingangena eGaza, ngoba mbona ingangena eGaza yikho kungonakala izinto eziningi. Yindawo encane elabantu abaningi, njalo-ke amabutho aweHamas angakwanisa ukuthi abe evika ngabantu, njalo siyakwazi ukuba bale migodigodi eminingi khonaphana eGaza abacasha kiyo. Nxa i-Israyeli amabutho abo ehlasela iHamas kuzayenza ukuthi besebenzise imishini emikhulu kumbe singathi bethathe izikhali ezinkulu kakhulu ukwenzela ukuthi behlule iHamas okungagcina kudiliza izakhiwo zabantu labantwana labomama labanye abantu bethumele sithi siyakwazi into leli lokhu iqhubekelo kweminyaka eminingi kakhulu njalo siyakwazi ukuthizelela phakathi kwendaba zokwehlukana ngokholo njalo-ke nenzondane bekhona abantu belelwa umhlabathi asonto ukuthi ingaqalisa ngeke yaphela amasinya yingozi engaba khona angikubona ukuthi kungaba yinto elithwana singazi njengoba i-Israyeli ifuna ukungena eGaza iyezama ukubamba abethi kuphela ababe-Hamas abamelana nayo kodwa siyananzelela ukuthi ngendlela yona iGaza eminyene nayo akusoke kube lula njalo kulahleka kwempilo zabantu kuzayenza ukuthi limpi nene
Lo ube ngumfundisi uSenis Banda exoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Abokholo lwesiMoslem eZimbabwe bona bakhuthaza iPalestine ukuthi ivunyelwe ukuthi ithole inkululeko yayo ukuze kumiswe impilo. USheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso yeExtreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe uxoxa leStudio 7 eseHarare.
The situation now has gone worse, and Shahita with my innocent life. Shahita say, innocent, including Ranawadiki, those who are tired, very defenseless, and so I will completely.
Umumokathisi osamanga kuhle osekubangela ukufa kwabantu abangenacala ugoqela abantwana abancane nabesifazane abangenelisi ukuzivikela ngakho-ke thina sikhuthaza ukuthi kumiswe impi kube lokuthula njalo ilizwe lepalestine lithole uzibuse umuntu wonke abe lelizwe lakhe i-israyeli ime yodwa lepalestine layo ime yodwa ngihlala ngitshela amanye amazwe ukuthi abepalestine sezansi e-afrika abe siyathola uzibuso wayo kodwa yisoze ikhululeke ngoba kunamazwe enza amazwe akulowo mkhono engenelisi ukusebenzelana ndawonye.
Lo ube ngusheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso ye-Extreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe exoxa leStudio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ikhanya iyinto engalungisiswa kukakhulu i-Amerika ngoba i-Amerika yiyo ephethe intambo izihlobo eze-Israyeli kodwa ngibona ngathi njengoba vele sebathatha nje uhlangothi lwe-Israyeli so sitsho ukuthi nxa bengumzana uBlinken ozama ukuthi akhulumisane labo abe-Israyeli le-Hamas bengingase kunje awusamanga kuhle esingakwesaba nje ukuthi amanye amazwe ama-Arab ayingenele o-Iran nabo-Iraq ingavela ayingenele indaba yamafutha izahlupha ngoba amafutha yasakhwele so uzasihlukuluza-ke thina lapha e-Afrika.
Yes, kunsukane ezedluleyo sibone iZimbabwe layo ikhuthaza ukuthi kukhumiswane umlotha kulimpi. Ubona ngani iZimbabwe ingaphathiseka njani nxa impi le ingaphangisa ukuthi iphele kumbe ubunzima obungawela iZimbabwe nxa impi le ingaqhubekela phambili ikhona?
Phela nxaso ukhulala ngaboZimbabwe ngamadlwane ngoba phela iZimbabwe kwayo izele ile nkinga kule ngxabano lokuphoxana phakathi kweqembu elibuthaka eliphilisanayo bekukhulu manje kodwa singasiyazi ukuthi ngezikhathi zempi sasibambene le-P A O kwabanye abafana nje ababesebenza bekufena le-P A O nxa iZimbabwe ikhuluma iyazivele isiyame ihlangothini le-Palestine kodwa noma siyakhona kodwa angibona ukuthi ukukhuluma kwethu kunganceda njengoba ngatsho nje ukuthi okuzasethika nokuthi impi yakhona ingathi yakulokhu siya phambili ngoba i-AU siyavele yafaka imizila yathi hatshi akakhulunyiswani phinde laba abanyindeze abanye laba amajuda abanyindezela ama-Arab ePalestine ngaye bayeke labazibuse ibe i-two-state solution yikho bonathi izimbabwe nayikhuluma inesifiso sokuthi lomphile izinto kabakhulume nabo kuqondane i-solution ye-two-state solution.
sibona lapha abantu abafayo besiya besengezeleleka kulokubhombana okuqhubekela phambili. Ngokubona kwenu impi le ingaqedwa njani?
Impi le abantu bengathi khona njengoba i-Israel ingathi ithwele isikhali eziningi ingaqedwa i-Israel. Kodwa sibe wasithi amaliculture iHamas labo yizibhola laba ngabantu abavele besithi nxa sokukubi sokunje bayangena ngiphakathi kwabantu bachathe khonapho nxa sokuthule bazaqalisa futhi. Kuthi ukuthi ubuhlungu bakhona obusebenzi bezimpile kakhulu ukudiliza ukuyenze izwe leGaza liyana ingazithule kathesi ngikasinde kathesi hhayi kuza kuba lokhu ngifutha akusela kuthula phakathi kweGaza le-Israel phakathi kwe-Israel ne-West Bank phakathi kwe-Hezbollah ne-Israel akusuze kube lokuthula ukudaba lokhu kuthiya phambili sesikhangelele nje ukuthi abantu babebekhulubelana manje.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Ukuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangwe sithi kumele wonke amalunga edala lephalamende lawe-Senate akubandla leli angene imihlangano yonke, hathi lokhu okwethule izolo ngumnumzana Nelson Chamisa. UChabangu othi ungunobhala jikelele we-CCC wethule umbiko namuhla othi uzaxotshisa bonke abangasoze behambe ephalamende lakumakhansili. Uthi uyakwazi ukuba amalunga e-House of Assembly akavunyelwa ukungena imihlangano edaleleli ayisithupha, kodwa kungehlula lokhu kumele bonke belandele akuchoyo hathi okukachamisa. Ibandla le-CCC lithi uChamisa wenze kahle ukuthi kumiswe amalunga ebandla leli edalele ephalamende kanye lakumakhansili kuze kubiselwe abanye babo abaxotshiswe nguChabangu. Lithi kumele kulungiswe njalo ezokhetho ukwenzela ukuthi kube lohulumende kaZulu kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube uxoxe loSenator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee.
Lingakukhangelisisa ukuthi lisibonile singene ijumo sisiyazingela sihamba sidlula izinkalo zonke sisecimifula enzima kukho konke lokhu. Ngifuna ukubuza ukuthi like ambona yini ubabuchaba kukho konke lokhu? Xa lingambonanga kusho ukuthi lawe uwedwa kumele uzibuze ukuthi kukanti kuyini okwenza ukuthi uchaba abe legunya lokuthi athi usekhipha abantu ephalamende abantu angabafakanga yena. So kunzima ukuthi sithi ukuthi ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani, ukukhohlakala komunye umuntu kunzima ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani. Kodwa sisebenzile singena iganga sihamba ijumo abantu besikhangele sivuka sisiwa lesitshayo lesiphinde siyezibhedlela saqhubeka lokho kunjani engekho usengezwa. Lokhu esihamba sithi Chamisa Chamisa, sokhu sithi Chamisa Chamisa lakhathesi.
Kwalithi, nansi indaba khonapho uyamuzwa umlotshi uthi lo muntu yizivuka mpunzana nje lokho.
Indaba zabo kasizingeni ubona khona ngale bebeyi-CCC thina sizimele thinahamba sibakhangele siyamawuli kanti sokuhamba njani ento wabona sokuhamba kancinele kanjalo. Thina okwethu esikwaziyo yikuthi khona simelele ukuthi sibonela kuyazala nkomono kuyaphetha ngani.
Mamlotshwa phela lina lithi kule sandla semfeni
kuyatshengisa ukuthi isandla semfeni sikhona izanu izaba nguye umnqobi omkhulu kukho konke lokhu. Ungakukhangela ukuthi ama-recall zakhona athagethe abantu abanjani, ubone nangyani umthuli Ncube laphana e-Country Park uye bulawa South, nangyani umodi uye mavuku ngale Tafara, nangyani usport sakuphwanya. Kutsho ukuthi abamele ngani bayangena bafuna ukungeniswa ngangemuva esikuthi ngesilungu yi-backdoor ngabantu abavele beyizanu. And izanu isiku-achivile okuyinto kwabo ngoba ekugcineni phakathi kwayi-CCC sesekulesihamba sesinuka nomthakathi ukuthi ongabe nguye oyenza lokhu mbani, ongabe nguye oyenza lokhu mbani. Ukuthi sisikhangelisise sesithi ngqo ukuthi sidlanansiyana isithayizana
Kona poke kolite, kutuwa isi tayini gani?
Aga, zidu nabakutata kabu, kona kutu yungabu na intu za weziwa pete, la mbebe mfunu uwewe chona tina intu yonke. Yazi, intu le isi famile, utu kona, yungabu wabale, lendo za waba, aba zesilega yungali, sewe kangela kiti nga hapa uzanupe vetu, zanupe vise ziloku, se ziloku. Use ngezo lo, namusha wati kama mazi, mumunda de misiweza lae, vele from udala, kadeso ule tisha, inga uchume zila yona, eme lae, uchamisa, eme lolo, zeno ape niko, pepe, eme futhi lo mbuso ofuzwayo bethatha iphinja bebonke so namhla bazawuthi ngabamazi njani ibona vele injabo nale isebe ejwayele uyakhumbula ivini laphana umakhuphe bengala wasazwalani bathi umakhuphe umuntu ezalo phevu ujob sigala laye wathi sephuma efomi mbc 99 bathi ujob sigala sengumuntu ezalo phevu umitre wathi ephuma efomi epdp wathi ubiti laye sengumuntu ezalo phevu so into zonke vele zilonge ezikungahambelani naloko abakufunayo bona sefake izalo phevu phakathi angazi ukuthi bazakhula nini ukuthi babekwazi ukuthi ngakwesi sikhathi abantu noma lilonke alibona okufana nayo kuyala ngisho even endlili sebili unkosikazi wakho sebili enjalo uyakwazi ukubona umbono oshiyane lo wakho kodwa akusho phela usomelukuthi umkani uthi hayi kusho ukuthi avelena asonge umfazi wami kena umuntu weganga kumbe whatever kuyatholakala ukuthi abantu bebona into ngendlela ethiyeneyo kodwa ungathi nxa selibona ngendlela ethiyeneyo bese xasa ulabhela abantu
mamlodi nankoke khonapo
ngaboni ngasolinye bakuduba sonke mangalisayo it happens kuyenzakala njobe sithi ugolide ukuthi ku relationship unkosikazi wakho lingaxabana akutsho ukuthi ungathi unkosikazi wakho ungunkosikazi wakudube ubusivuka sasuthi hayi wena usungwakondlovu kodwa unkosikazi wakho ungathi ulandela umkhondo umfice ngaphansi kwandlovu sengwakondlovu angithi so mina angisiboni isidingo sokuthi nxa kuyikuthi sithi usengezwe ngumuntu wethu sisebenza laye sisebenze nzima ngaka izani isapresa mafuti wena ufuna ukusubveta okufunwa ngabantu lokhu kimi ngibona kuyinto etshengisa ukuthi uyabonga umuntu wethu njani sisebenze nzima kangaka kungela ama resources sifenza an even political playground sisebenze kangaka kusasa wakhona umuntu akabe ngisho lesibunyane eParliament uvuka ukuthi hayi sesimrecola kuyinto embi kuyama affect abantu especially abantu abangomama abangene nzima besebenze nzima abantu bakho bethi congratulations mama kusasa omunye vukethi hayi lo sengimthi eParliament akusho umuntu obenziweyo nakade kungumuntu ubeza kukhuluma kuhle ukuthi hayi ngalezi zizathu sengikukhipha
kuba ngamafishali kwalapho golide
thina esikusho yinto kabacedelane boda into yabo yonke abafuna ukuyenza kodwa bengasifaki phakathi kababuza imibuzo yonke leyo abayibuza nayo lingafaki imizo elenzana uphezu phakathi kuphela yinto nje engiyishoyo amlosha imibuzo emqoka sibili omele ngabe babuzana laye uthi abangubehleli laye mathupha kuthi kanti ndoda lapha sokutheni kanti waye lapha singenze ngaloku wasingenze ngalokhu bengabonisana kuhle bazathola izimpendulo kona ngale kulungiseke kibo
usungkosikazi wakho engavuka efile ebulewe kuyadingakala ukuthi uyizithethe zibenefitha ngokufa kwamamalwane so entweni zonke thina sizama ukubona ukuthi sikuthrese ukuthi obenefitha kakhulu ekuhlukulizweni kwabantwana bezimbabwe ngokuba sisele amavoti abo because ikudela ivoti lomntu nezimbabwe but obenefitha kakhulu obenefitha kakhulu
ukuthiwa
voti kwasekuqaleni ngulonga so the people due process was ukuqaleni you don't
respect
ababa elizoza yenzonga kahle eZimbabwe
lapha lizwe uSenator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla leTRC lomnumzana Joseph Chuma okudalela ezanu PF Central Committee vexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lokunanzwa kosuku oluqathekisa amalungelo amantwana amantombazana olwe International Day of the Girl Child sigcile kunhlupho ezibekane lamantombazana ezigoqela ukumithiswa lokwendiswa bese sebancane ngake ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga ebandla eliphikisayo eleTRC athi wona akazange ayedale leParliament namhlanje elandela isinqumo abasithethe njengebandla izolo esokutshengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthinyelwa kwesiphathamandla saseMelika esibona ngokudlelana lamanye amazwe ase-Israel Jordan kuzaphathisa ekukhululweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu leHamas. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.